sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 Mphalakazi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Inkokheli zamabandla okholo zikhuthaza ukuthi kubele kusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela zikahulumende lezinye ukuze kuqedwe udubo lwabantwana abathatha izidakamizwa, utshwala lokunye okudakayo. Abaculi beZimbabwe bathe labo balahlekelwe kakhulu ngokubhubha komculi waseSouth Africa obengumlingisi njalo uMbongeni Ngema. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi, zisithi ikhansili kufanele ingenele iphathise abantu, hatshi ukukhuluma nje kuphela ingasizi abawelwe ludubo lolu. Lokhu kuza kulandela imbiko kaMeya wedolobho lelo uMnumzana Jacob Mafume eyokuthi abantu bathuthe njalo ethe benza konke okusemandleni abo njengomanisipala. UMnumzana Mafume wazise ukuthi kulabantu ababili abafileyo ngenxa yempophoma zamanzi lezi ngeviki edluleyo eHighfield laseBudiriro. Omunye umntwana owakhukhulwa lizulu leli utholakale efile ngolwesibili. Sixoxa nomgcini sihlalo webhodi yeHarare Residents Trust uMnumzana Albert Mazula ngalolu daba.
Thina sibona ngathi kasilozwelo lolo mnumzana, ngoba okwakuqala abantu laba behlala kuleyo ndawo kwakuikhansili yayikwazi ukuthi ayisiyo ndawo elungileyo. Kanti esikabe sithi kabasuke baye kwenye indawo oza hlanganisa indleko zokuthi basuke ngubani, bayasuka besiya ngathi. Ikhansili yabadingele ukuthi ibadingele indawo yokuthi bayehlala khona, bathathe impahla yabo bayihambise kuleyo ndawo, then sebesithini labo babathwale babafikise kuleyo ndawo bathi hhayi ngenani lapha. Manje loko ukuthi uyaphongutshela umuntu akanamali, akanalutho, uthi suka uyehlala kwenye indawo, impahla yami-ke imali yokusuka lapha ngifika kuleyo ndawo, njalo leyo ndawo iyini, ingekabani, ngihlala ngekhondishini bani, ngabakukhangeli khonokho.
Sekuyiwa phambili, yikuyini okungaphathisa ukuthi kuqedwe udubo lolo?
Okuqakathekileyo ukuthi abantu laba vele sebakha khonapho, bahlala khonapho. Ngisele ukuthi ama-enjiniya kakhansili azi ukuthi inyaka yonke indawo leyo ile problem, kungaba nezulu iyahluka. Ungakhangela kwamanye amazwe, abantu bakha endaweni ezingathi zilamatapoli, balungise i-drainage system. Yebo kuyadula, kodwa ukhansili kalungise, enze i-drainage system ukwenzela ukuthi izulu lingana, amanzi kami endaweni inye ayathathwa elahlelwa khatshana kusale bakhuthaze ukuthi abantu ikakhulu labo abakha ukuza ngabe sakha ama-foundation abo, ama-foundation akhiwa kusaziwa ukuthi indawo le ima amanzi, abe ngama-foundation aphezulu. Ungakhangelwa ngasuke ezindlini zakhona kathesi, uzabona ukuthi enye i-foundation iphansi phansi ku-ground, ukuthi izulu lingana nje kuphela just 2 hours or so into yabesigcela amanzi, amanzi azigeleze endeni endlini ngoba i-foundation yakhona iphansi. Into kwakunokuthi ama-enjiniya bayikhangele izonto leyo bayilungise. Kodwa okwakhathesikuba sekuvele sekukhona esingathi bangakumele babeukuthi benze i-drainage system ezakwenza ukuthi amanzi lana athathe adeleze esiyalahlelwa kathana.
Sizo abanye bekhala ngokuthi hayi ezinye indawo eseziphiwa abantu uthi bakhe ziyabe zingamaxhaphozi, akufanelanga abantu babe besakha endaweni lezi. Lina likubona njani lokho?
Yebo, iqiniso ngamaxhaphozi, kodwa nxa kungela ndawo yokuhlala mnumzane ungakhangela indawo njengaya kwamanye amazwe abantu bayakha endaweni ezingamaxhaphozi. Ungakhangela iHarare kule area kuthiwa khona lise-copy area bathi kwakungamaxhaphozi, kodwa abaqala ukwakha khonapho isori nizakuthi amakhiwa besakha kuleyo ndawo benza shuwa ukuthi amanzi aye kuleyo ndawo, kulama-plan ukuthi kube lama-drainage system. Ungaya ku-copy area namhla ufika uyala ukuthi kwake kwaxhaphozi ngoba yalungiswa indawo yamanjiniya asebenza umsebenzi wawo ngendlini.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcini sihlalo webhodi yeHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla okholo eZimbabwe zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela ezikahulumende ezokholo kanye lenhlanganiso ezisebenza zezimele ukuze kuqedwe udubo labantwana abahlala emigwaqweni abathatha izidakamizwa, utshala lokunye okudakayo. Lokhu kuza kulandela imifanekiso yamavidiyo esisabalele ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela o-X, i-WhatsApp lezinye ngelanga lekhisimusi ebiveza abantwana abancane bedakiwe njalo bethole imbodlela zotshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthe kulabantwana ababili abakulumfanekiso asebesaziwa ukuthi ngobani, kulomunye oleminyaka elitshumi lanye lolechumi lantathu 13. I-Studio 7 ixoxa nomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda, ngalolu daba.
Nxa sikhangela iminyaka yabantwana laba okuthwana abakade benatha utshwala, sibona ukuthi baleminyaka engaba kubo 11 kusiya ku-13 years yeminyaka, bethathwa ke leyo mabonakude benatha. Siyabona, siyananzelela ukuba lowo ngumnyaka yabantwana basesebancane kakhulu ukuthi bebesenza lokho. Kutho ukuthi kuba nembuzo eminingi njalo ukuthi obathengele lobu tshwala ngubani kumbe ovuma ukuthi babuthenge. Njalo nxa bebonwa emgaqweni ngabantu abadala besenza into enje, ngesikhathi kudala siyakwazi ukuthi awuhlukhuzwe khonapho ngabadala, njalo bedinga ukuthi abazali bakho bangaphi.
Kanti kubangelwa yini ke lokhu, mfundisi?
Siyananzelela ukuthi ukuhamba kwabantu besiya, ikakhulu abazali besiya kwamanye amazwe kuyadinga imisebenzi, sebetshiye izimuli ezikhokhelwa ngabantwana abancane. Kutsho ukuthi laba bantwana abancane abakhangela abanababo, kwezinye isikhathi kuyenzakala ukuthi baphume benze khonokho ukuganga, kungabi lo muntu omdala okwanisa ukubakhuza. Kanti-ke khona vele esintwini sethu umntwana ubegcinwa isigaba sonke, njalo siyakwazi ukuthi thina ebantwini abamnyama akubi lo mntwana oyabe ngalazihlobo esiseduze ezikhangeleyo. Nxa abazali beye ngaphetsheya kwelizwe, kumele ukuthi kube lezihlobo eziyizo ezikhangele labo bantwana, ezithunyelwa imali ngabazali labana abangaphetsheya. Kusho ukuthi labo babesekela njani labo bantwana besenza ukuganga okunje. Njalo siyananzela ukuthi sebesiba baningi abantwana ababesezitridini bezidingela izimali ngoba abazali babo mbe besithi bayiziphofu, kumbe abazali babo begogekile, kumbe abazali babo bengakwanisi ukubakhangela.
Kuyini okungenziwa okungaqeda udubo lolo?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuba uhulumende, ngathi kumbe i-social welfare eyalapha elizweni lethu, kule social welfare ziba khona ku-city council, kule social welfare ekahulumende, zonke lezo ngatsha zombili zilama-budget engathi zilezi mali zokukhangela esingathi indaba ezinjengalezi, abantu ababeswela, abantwana abasezitridini. Ikanti njalo silazi inhlangothi thina emabandleni ezinjengabo Scripture Union, sile nhlangothi ezayivele zikhona ezazikhangela indaba ezinjengalezi. Anjo siyakwazi ukuthi bakhona njalo abenhlanganiso ezizimele zodwa abavele bona bethola izimali ukukhangela abantwana. Ngakho-ke mbona lokhu kungumlando njalo kuzingqobe kithi sonke ukuba kumele kubanjani, kucatshwa ukuthi singakulungisa njani sisiya ku-2024. khana ngani ngobuningi la ngokwanda lokho kwenziwa lokho zimbonani sokufunakala esingathi thina an emergency kumbe ukuthi kuchitshwe kufonywe kuqoqwe zonke lezi zinhlanganiso ezikhangela abantwana la i-social welfare amapholisa ukwenzela ukuthi uncedo oluphiwa la bantwana ungabi ukuthi babotshiwe kuphela ngamapholisa kodwa kukhangela ukuthi kade uvele impande zodubo lolu luvelela nga.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance esikhulumela ecingweni ekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukumiswa komhlangano wenkokheli zebandla leMthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka okumele uqhutshelwe enketha hall okwamalanga amathathu. Ibandla lelithi laphiwa imvumo yokuqhuba umhlangano lo kodwa amalunga alo amiswe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Ekhuluma leStudio 7 olwela amalungelo oluntu ephasi kwehlanganiso ye-ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthe lokhu akumangalisi njengoba uhulumende okhona encindezela amabandla aphikisayo.
Hayi, angiboni ukuthi into ethethayo ayikho into emangalisayo, kodwa kuyinto esibonisa ukubana ilizwe leli alikhululekanga kanganani nokuthi amapholisa adrizwa njani. Ngoba uma abantu bevele umthetho phela kawutsho ukuthi abantu bacele ukuthi benze, kuthiwa kufuze ukuthi bayazise amapholisa. So uma eke avuma esephinda ayale, umbuzo yikuthi kuyini okuyabe sekutshintshile. I-ansa nje lula yokuthi abantu beZimbabwe balethe besebugqilini o abaphetha amandla kabafuni ukuthi kube le-other view efika ebantwini.
Sibone umhlangano wabo owe-rally futhi uke wamiswa ekuqaliseni kwenyanga yenaleyi. Kungabe kusitshoni lokho?
Eqinisweni ngibona ngazathi ke lisefise akuvunyelwa. Kuyabe kube sokuyimhlansi ukuthi libe lo mhlangano ovunyelweyo zano ngavunyelwanga ngamapholisa ngaphandle kwebandla leZANU-PF.
Sikhangela ke ilungelo lokuthi abantu benelise ukuthi behlangane sekusichoni.
I-violation yamalungelo oluntu, right to assembly, ama-rights amaningi ziyaphinga violated left right center, kusetshenziswa amapholisa kuncindezelwa abantu lezinhlanganiso. Yinto abantu beZimbabwe osekuvethi beyilele kakhulu ngoba sebeyithathile ngohulumende okhona. Sesibuyele esikhathini akusatshiyananga lesikhathi sikasimithi ukuthi abantu bakuze benze imihlangano belindiwe, benze imihlangano ebunyameni ekucatsheni. Singathi sesibuyele esikhathini sikasimithi inkululeko yonke le abazali bethu abayihlelayo abayihlalele emagangeni isithethe yathathwa ngohulumende owa-replace uSmith esephrakthiza inkolo zeRhodesia.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Asenelisanga ukuthola umbiko wamapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi belungadotshwa, kukanti osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo uNkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imbiko ngalo. Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Yes, bingeleli inkundla. Ye, kambe uInnocent Ndibane mayethu uyaphikisa oliqembi eliphikisayo uphikisani. Akulanto iphikisayo. Yikho nje ubona eswela yona isithi eyodwa ukuthi ayithole eParliament ngoba akaphikisi ludo lo. Ulwa lelinye iqembu eliphikisayo. Zonke isikhathi mayevula umlomo wakhe ulwa leqembu eliphikisayo. Ayikho into ekhunywa uInnocent Ndibane. Iqembu eliphikisayo linye. Lina lonke lithi liyaphikisa liproject yeZANU. Into eliyenzayo lapho Innocent Ndibane iqembu eliphikisayo i-CCC kuphela, lina lonke akulanto eliyiphikisayo lisebenza lalo leli qembu elikusayo, kusegcekeni nje lokho.
Awu, Studio 7 njani, akunalo baba lo EFF Zimbabwe la ukukhuluma kwagabu sisiseki, man ukuthi uyisima njani, uyisima bani, hayi laba yilaba abantu abagqoka isikhumba semvu bezimpisi ngaphakathi. Alo baba izano street lo, izano PF, uyamuzwa nje ukukhuluma kwakhe vele. Ukhuluma njengobaba lo bantu English Tony Spanda lo. Ukhuluma exactly njengani hayi baba izano PF wena. Uzodukisa nje abantu abazihluphekile nje, uzokhohlisa abantu bezihluphekela abantu, bakhohlise nje, wadukisa ingqondo zabo. Hayi baba, cela abantu abanjengani bake basimele kancane thina eZimbabwe. Uyazi siyahlupheka, umuntu omdala siyahlupheka baba. Wena uzodlala ngengqondo zethu.
Eh. Mfuna ukuthanda uPaul indaba ka Sengezo Chabangu. USengezo Chabangu lo ayinto le ayenza ayikho right. Ufuna ukuthatha izano ayibise kobulawayo, ubulawayo ibone ukuthi izano iqedile ubulawayo, uphelile. Uyazi kube le ndaba kaGawulele lo baba lo angazi ukuthi kade ungibabo njani. Ayi labathi uGawulele akusindebele baqinisile impela, aGawulele akusindebele Gawule. Hayi ngoba indlela okhuluma ngayo yazi awusumuntu wesindebeleni. Into eyikhulumayo ngezanu, usapoti izanu ngento ezingekhoyo, ngento ezingekho right. Gawule, zinuka amakhwapha.
Igama unqobe izithathi njani kustudio 7? Ngilapha eGwanda. Ngithi ngiphose lapha ilizwi maqondana lodaba lolo luhluphayo, udaba lombhuqazwe owenzakalayo osolwetheswe emahlombe ezinduna ukuthi izinduna zikhulumisane labantu. Yebo, izinduna zingakhulumisana laba bantu, kodwa into ehluphayo yikuthi umbhuqazwe ulokho uqhubekela phambili. Ukuthi ngalibona phela uyama umbhuqazwelo, kukhulunyiswane kuhle ngoba kathesi igugurawundi ilokho iqhubekela phambili ngoba ngezomnotho ngapha amaNdebele ancindezelwe. Kwezemfundo amaNdebele ancindezelwe, izikolo zonke eGwanda, eKhezi, eFelabusi, eBubi, ngaphi kufundisa amatisha esishoneni. Kanti awusindebeleni angapha amatisha angapha esindebeleni khona kuyavuma yini ukuthi umntwana engu-grade 4, grade 5 efundiswe ngumuntu ongazi ulimi lwakhe? Angithi uyabona ukuthi iyo igugurawundi yonale. Khathesi le misebenzi kakula msebenzi ngapha esindebeleni, amafektari athuthwa asiwe Harare khonale, konke kucentralizwa khonale Harare, la ma-church avulwayo kubuya umazibaba, amapostori konke ngabasi ngayisishona kuphela. Angithi uyabona ukuthi igugurawundi lokho iqhubekela phambili. Phezu kwalokho oGawule bese befaka itswayi enxebeni bethi bona kumele kuvuke umgabe azoxolisa ngegugurawundi. Pho kwenziwani? Kukhulunywa kakuyekelwe phela kunjalo ngoba kakusebenzi lokho.
Studio 7 omuhle, Studio 7 omuhle, ngiyalibingelela. Ngisithi Happy Christmas, Happy Christmas nomnyama omutsha lingani lonke basekeli be-Studio 7, linjani balaleli? Ntunga, linjani khona ngapho? Yeyi, ngithanda ukukhuluma ngalo jaha lo abathi ndibali Innocent Ndibali. Ukhulumani ye-opposition, uthi akula opposition eZimbabwe, ubona nxa be-opposition benzani? Nxa eza ukuthi yena wabenza i-roadshow emagogo, benza i-roadshow emagogo lapho bahlala khona, azange wabhode zonke indawo lezi. Vele kasimazi uNdibali ukhuluma ngani nge-3PC, akeke li-3PC yodwa angaze atshoni humana, akayikhathala, akayikufa loSengezo wakhe.
Sibingelele, sibonge Studio 7. USengezo Chabangu ngabe bakhulumela lokhu osokukhona manje ukuthi bathi bafuna kwenzwe inkulumo yokukhumisana umlotha ngendaba yegugurawundi? So yena uSengezo Chabangu mhlawumbe yinto angayiphawula ezanu lobabakhe upresidenti ukuthi bafuna ukwenzelana amaZimbabweni ngegugurawundi bengakazi bexolise okokuqala. Okwesibili, bazakhuluma ngokuthi bazathi induna zikhulumisane labantu ngani ngoba indaba yakhona uma bengakayixolisa ifa lot vele abakayivumi. Umuntu ukhulumani lawe ngento angakayivumi. Indaba yegugurawundi kumele abantu bezanu becabange ukuthi kumele beqale bekhulumisane labantu kuqala, bexolise kuqala, bese beqalisa ukukhuluma ukuthi ma uxolo belithola kubantu sebengakhuluma ukuthi abantu bebe bangabakhompasetha ngani. Hhayi ukuthi uSengezo Chabangu ayikhulume lutushamisa wadla imali eyama-NGO le edliwe izanu, edliwa izanu every day lei eyabantu lama gold mafia landlan. Uzoyikhulumela nini? Ngoba angicabanga ukuthi uSengezo Chabangu wazi kangcono ngezinto zezanu more than as a TRC, ngoba ku-TRC uSengezo Chabangu is nothing, aziwa lokuthi uyini. Umuntu wezanu uma eyakhulumela into ye-TRC uyabe zama ukuchaza ukuthini. La ekadla imali ethule njengabo Douglas Munzora imali ezanu. Siyabonga.
Studio 7 njani basakadla nonke balaleli be-Studio 7. Igama ngingosiphiliswe Mpofu, ngokuzalwa ngangizalelwe Victoria Falls, okwamanje ngiseGoli ePitoli. Bengithanda ukubingelela umama Madube uNazenzo nobabami uSazenzo nengane zami ezithu ayanda onaledi nabafowethu uzamani usithengisiwe ulikheni uneva nabo bonke abangaziyo nazo zonke izizukulwana zakompofu ezithi ukhuthi masambu ukhoshi nabo bonke abangaziyo esigabeni sase-127 nginabomuhle kini lonke ingani unkosi ngaligcina size sihlangane singabaphilileyo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni. Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Njengoba ugatsha lweUS State Department soluke lwatsho kanengi ngaphambilini ukuba intatheli zindaba akusilocala. Kodwa ukwanda kwentatheli ezibotshwe kumaviki asanda kwedlula kwele Azerbaijan kuveza sobala ukuthi iziphathamandla zalelo lizwe azivumelani lalumbono. Kusukela ngolwezi kubotshwa ubuholi be-Abzaz Media, inkampani yezindaba ezimeleyo elwisana lenkohlakalo. Iziphathamandla zase-Azerbaijan seziqhelise ukucindezela amazwi asola uhulumende. Owaba ngowakuqala ukubotshwa ngolwezi ngumqondisi we-Abzaz Media u-Alvi Hassani. Ngokushesha ngemva kwalokho kwabotshwa umhleli walinkampani omkhulu u-Sevinj Vagivgizi, umsekeli kamqondisi u-Mahamad Kekalov. Lentatheli zindaba uNagiz Abzalamova betheswa amacala inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezithi ngakubazelwa. Amacala ezepolitiki avulwe ngenxa yophenyo lweAbzaz Media oluveza imisebenzi yenkohlakalo esezingeni eliphezulu kuhulumende. Wonke sebegcinwe ezitokisini okwesikhathi eside phambilini kokuthethwa kwamacala abo. Abanye abasanda kubotshwa ngu-Aziz Orujov, umsunguli womsakazo we-TV ozimeleyo, osakaza ebulenjini owe-Canal 13, kanye lobala izindaba uRufat Muradli. Akusizo zintatheli kuphela ezihlukuluzwa nguhulumende. Ugubad Ibadoglu, oyingcweti kwezenotho njalo engumgcini sihlalo webandla eliphikisayo ele-Azerbaijan Democracy and Welfare Party, wabotshwa ngontulikazi. Kwathi umkhokheli webandla eliphikisayo ochothoza uhulumende uTofik Yaguglu yena wabotshwa phakathi kukampalakazi. Ekhuluma lentatheli zindaba, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uthe ukubotshwa kwentatheli zindaba, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisa uhulumende wakwele Azerbaijan, yinto ekhathazayo kakhulu. Bedlula itshumi asebebotshiwe kunyanga eyodwa kuphela edluleyo. Akwamukeleki lokhu. Kutsho isikhulumeli se-State Department umnumzana Miller, sizaqhubeka sikhuthaza uhulumende wase-Azerbaijan ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu kanye lenkululeko eyisisekelo somuntu wonke, okugoqela labo abasebenzisa linkululeko ukukhuluma imibono yabo. Futhi sifuna kukhulule bonke ababotshiweyo.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komculi wakweleSouth Africa obedume emhlabeni jikelele njalo engumlobi wamafilimu uMbongeni Ngema. ungema waloba amafilimu olohlonzi agoqela uSarafina kanye lethi Woza Albert. Ubhubhelengo siniye mota ngolwesithathu kwaZulu Natal esele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 68. Kubika uNtungameli Nkomo.
Wathinda thina, wathinda bangasokufa, safa saphenduka, saphenduki nje bovu.
Wathinda thina, wemono, wathinda bangasokufa,
Ungema waduma kakhulu ngengoma ezichiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Zinye ingoma zakhe ezadla uBhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza. Oxele mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edale lePhalamende umnumzana Desire Moyo olilunga leTriple C yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo.
Kulusizi njalo sidatshukelwe ukuthiwa ngudokotela uMbongeni Ngema, umlobi omkhulu, umdlali westage omkhulu, umhlabelelo omkhulu. Inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma-arts.
Kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe?
Sifunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini, Woza Albert and other works on the Zulu, amadrama akade wenza estejini, njalo ke lamafilimu awenzileyo ubaba uMbongeni Ngema yagoqela ke le filimu yaba lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le-black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu esingathi ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe njalo sihlale sisazi ukubana ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe lezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Sihambile isitimela sasezola sithi makalale ngokuthula umfo kaNgema.
Umama kwamanana wamambe leduze sola
ngakehlukane ke zihlobo nanzi ezinye ebesilazo kuhlelo lethu namhlanje. Izakhamizi zedolobha leHarare zithi amazi kamunicipal waleli dolobha ukuthi abasendaweni ezikhangelane loduko lwempophomazi amanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulinjeni ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube.